Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo ngelanga lokugcina kunyanga kaMpandula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ingxabangxoza iyaqhubeka ebandleni le People's Democratic Party iPDP.
Isukume sehlukana imbono ubodelayo wabona ngezinye indlela kodwa emhlanganeni lo mkhulu sivumelana ukuthi hayi ubodeli labanye bakhe sibaphe isikhathi.
Amalungiselelo omhlangano kamongameli Robert Mugabe labasekeli bakhe kobulawayo asethiye idolobho libukeka. Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lenduna eyiyo yodwa eZimbabwe ehlala phandle kwelizwe.
Mina ngisebenza kakhulu ngabantu babithi laba abaphume ngaphandle abakhulu abakamthwakazi ngoba kusukela ekuqaleni ngo-1980 kuzofika amandla zange bayithole inkululeko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingxabangxoza iqhubekela phambili ebandleni le-People's Democratic Party, iPDP, kulandela imbiko ethulwe nguNobhala Jikelele walelo bandla umnumzana Gordon Moyo ngolwesine eyokuthi umkhokheli webandla umnumzana Tendai Biti usexotshiwe ebandleni. Izolo uBiti wenze umhlangano esithi lokhu enguye umkhokheli webandla. Sixoxe lomnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla saleli bandla.
Uhlupho lwethu amadoda amanye abangela uGordon umfowethu sisuke sehlukana imbono uGordon laye wabona ngezinye indlela kodwa emhlanganeni lo mkhulu sivumelana ukuthi hayi uGordon labanye bakhe sibaphe isikhathi baze babone ngoba kukhanya ngani hayi basuke nje balahleka nje bayasibala ezimele esihluthwane bayeza qhubeke senza umsebenzi wesizwe banika ithuba sibili ukuthi beze kodwa okuzikhetha lokhu abakutshileyo hayi sikugcwalisile nje sabeka abakhokheli abambalwa okugoqela mina nabanye omamakhe nabo Edwin Dlovu abasuka ehlangothini lakoBulawayo.
Ye ngamafitshane ungasipha amagama wona lawo abakhethiweyo abakuzihlalo ezingane ziphezulu.
Abasuka ehlangothini langapha koBulawayo ngu-Edwin Dlovu ongu-deputy spokesman, national spokesman, yena Albert Mhlanga, deputy national organizer, Gladys Mate, national chairperson, labanye nje abanye ade vele bekhona. Hayi kakusukanga abantu abangaki ephathini kusuke nje abalutshwane kodwa njengana zisitho ukuthi izikhundla zabo kasizigcwalisi ngikubabambela nje ukuthi njengana kathesi bengani balesi sidimela nje esincane isidimela lesana singaphela hhayi bayabuya bethatha izikhundla zabo.
Udaba abakhala ngalo-ke elokubana umanyano we-MDC Alliance bathi kufana lokuthi ikuginywa libandla le-MDC kuzahanjiswa njani khona?
Akunabandla elizaginya elinye ngoba amabandla nxa kuthiwa amanyene ibandla ngalinye ngalinye liyasala lilabo president babo ile uniform yalo esukuthi ama-t-shirt abo kanye lama-emblem kanye konke lamahofisi abo. So kakunabandla eliyabe liginywe ngelinye. Engikunanzelelayo abantu kwesi sikhathi bengehluleka ukuthi banazelele ukuthi xa ukhuluma nge-MDC lapho eyaqalisa khona ukukhuluma ngathi yithi abakuqala i-MDC uWelshman Ncube yithi ade siku-National Council abo-10IB. So thina kasiboni mehluko khonapho ukuthi kungathiwa siginyiwe. Sivumeleni ukuthi sasibambisaneni lolu hlupho esilalo. Sithi lapho esiyaluqeda khona bese siqhubeka ngamabandla ethu esapha.
Alo ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla le People's Democratic Party iPDP obekhuluma le Studio 7 eseThegudu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazo womnumzana Nkululeko Sibanda othi kuqakathekile ukukhulumisana kweziphathamandla zamabandla kulokuxexebuka.
Mbona ngani mina kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe nje abane iningi labo kasikananzelela ukuthi kathi udube silalo kwezokubusilizwe yiluphi ngendlela yokuthi phela abantu bangalokhu belwisana ngokuthi hayi wena namhlanje wenze ngawuthandiyo bengakhangelanga ukuthi kathi vele ibhora elilwesifanele sigijime ngalo yiliphi elikhulu kakhulu bonani ukuza sisuphe ukuthi siphumelele ngoba kungahlala lokhu kulwiswana ukuthi hayi wena usivume wathi wena usivume wathi bonani bekufanele ukuthi abantu be-PDP balwisane lo biti ngokuthi hayi njengoba sesingene kulesi sivumelwano bekungasenani ukuthi usitshele kumbe sikhulumisane ngokuthi kuzasetshenzwa njani balungise imithetho e-alliance ukuthi izawuma njani lokuthi bazama ukuba ngomama yedwa laphana kodwa ngibone ngani njalo indlela indaba abasupheka ngayo abakhutha abakhuluma ngayo ukuthi hayi umuntu ngekele ukuthi nxa esengumkhokheli athi emzenze umathanda loba sokutheni langasiphi isikhathi ngibone ngani indaba eqhakatheke kakhulu okungafanelanga siyikhohlwe ngibona namacele wonke amacele wona la amabili elikabidi labalawa asemxotsha ebandleni ngibone ngani aqondile kodwa athi kakhulu kufanele bakhulumisane bahlangane phakathi lapha
sekuvele amagama okuthi kulo kubandlululana ngemihlobo kuthiwe laba sokuxuku lamaNdebele la ngabe sishona ubona ngani kuyasebenza yini khona
ubona ngani kuludubo olukhona kwezombusazwe waseZimbabwe olulilifa esilichilwa iZANU-PF la iZANU-PF ingane yaluthatha eRhodesia olokuthi abantu beZimbabwe bavele ngani baxukaniswa ngemihlobo ikakhulu imihlobo le emkhulu ephezulu okuthiwa ngamaNdebele lamashona iyatholakala esikhathini esiningi kakhulu isetshenziswa njalo isebenza ukukhangela ukuthi iyasetshenziswa ukuthi kufakwe ama-vice president kumbe kwenza into ezinjengazelezo ngibone ngani khona kuvele kuliphutha elikhulu kakhulu elizahlala liyenza ukuthi kungabi lokuzisana phakathi kwamabandla ezombusazwe ukuze kuvunyelwane ukuthi njengelizwe ukuthi kade vele indaba le ingaqedwa kanjani abantu bangaphiwa izikhundla ngokuthi bayimhlobo yipi abantu bathola izikhundla ngokuthi bayakwazi yini ukwenza lowo msebenzi odingakalayo.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseBhilitane. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukwenza umhlangano wakhe labasekeli bebandla lakhe kumalanga amalutshwana alandelayo kobulawayo lanxa ilanga lingakaziswa. Imbiko esiphathamandla sikahulumende yokuthi amaNdebele ngamashona aguqula ulimi nje kuphela iqhubeka idala inkulumo elizweni. Umqondisi wesikhwama seHeritage Trust umnumzana Pritchard Joe wethulela amazwi kumaviki amabili adluleyo esithi amaNdebele awazi imbali yawo. Sixoxe lomnumzana George Mkhwananzi othi limbiko ayisiloqiniso.
Ya indaba khona ngithengizwa yangihlekisa kakhulu ukuthi kambe kukhona abantu abesaba amaNdebele kuze kufike ebangeni lokuthi baze bafise ukuthi awekho njalo azangaba khona okukhona ngamashona. Kwangihlekisa kakhulu futhi ukubona ukuthi kunabantu abahawukela ukuba ngamaNdebele to an extent ukuthi sekuze kufike ebangeni lokuthi babathathele lobo buNdebele sengathi kuzabathiya sebefana labo ngoba kusuke kubonisa ukuthi kuleminye imhlobo yabantu ezwe laseZimbabwe efisa ukuthi lokho khona eyikho khona ikuphe abanye abantu kuze kube sengathi ukuba lishona ngumkhuhlane umuntu uyagula akafuni kugula yedwa sefuna ukuthatha umkhuhlane wakhe awuphe abantu okuthiwa ngamaNdebele ukuze sonke sikhawule. So kungihlekisile ngoba kuyabonisa ukuthi abantu abaningi bayakuhawukela ukuba ngamaNdebele bese befisa ukuthi ngabe bayabathathela amaNdebele lobo bundebele ukuze bakhiphe bafane labo.
Manje singathini nxa sikhangela ukubana umuntu okhuluma khona lokho ngumuntu okuhulumende ongayenelisa ukuthi afake imbono yakhe kube ingxenye yembali yela kusasa?
Hayi, akusoze kusebenze ngoba ngitsho nje ukuthi izinkulumo ezinje zisuke ziveze nje ukuthi abanye abantu abalakho bona ngokwabo ukuzigqaja ngalokho yikho khona. Uma bebheke amaNdebele mangakufanela lento ekuthini kudalwa yini, angithi kunje nje amaNdebele akhankasa adinga ukubeka inkosi yabo. Izinto ezinjengazona lezi izokuthi amaNdebele akhankasa afuna ukuvuselela ubukhosi babo. Kukhona amanye amaNdebele angafuni ukubona abanye abantu abavela ngaphandle besuka khona le emashonaleni bezongena ezikolweni nasemisebenzini bebathathela imisebenzi. Sekukhona impehlane lesivunguzane esikhona phakathi kwelizwe esiphehlwa emathebeleleni. Kuyabethusa ke labana abantu, yikho bebona kufanele ukuthi bathi ayikho into okuthiwa ngamaNdebele.
Hello ke ngumnumzana George Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampa bafubembula
ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje isilosobhuku wasenketha enkabazwe umnumzana Matthew Nketa njalo sixoxa ngomcimbi abawenze ngolwesine okuyacela izulu. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nketa.
Ngiyabonga Ntunga, ngiyabonga.
Yini like laphuma lapha akusitshele ngohambo lwenu?
Umsebenzi lo omkhulu siwenze ezilayo ebezivela endelele kusetshenziswa umntaka Joshua Nkomo usangilize lodlawu lwakhe umfo kamahlanga uGodonga uSly abamele ihlanganiso ezamasiko eyibuye abayibo esisebenza nabo sebe bethunywe ukuzosikela ukuthi umsebenzi wethu siwuphathe njani.
Belingaphi kahle kahle?
Besisemtolweni kakhokho wami uNgulutshana, uNgulutshana ozala uNketha ebhusini emasimini akithi konke.
Yikho lapho elicelela khona izulu esigabeni senu?
Yikho lapho esicele khona izulu. Ngicela ukuthi ngithi fahla mbidala khonapho nginonise ngokuthi kule zikhanyiso ezitshengisayo ukuthi imvelo isidlile ngoba sizavuka sisiya khona emtorweni bathi behluza inyayo yokuya emtorweni izulu laduma emini kwakungolwesikhathi ezikhathi zama-2 bathi bona ngelanga ngolwesine kuvukelwa khona emtorweni bavuka kuqhanda kakhulu esigaba sonke. Namhla ngikhuluma lawe nje ngolwesihlanu kuyaduma emini kuye lakhafula amathempukane lichitha inyawo zabantu lapho ekade sikhona kuzofika emagumeni ethu. So ngikhuluma nje kusukela emini kade lokho ngisamukela ama-phone calls awelwagwelo yonke besitho lesithi umsebenzeli wenzise omkhulu.
Bezikhona iwosana, bezikhona izangoma?
Ngiza kutsho njalo, bezikhona kodwa bezinganengi ngoba ngokwezilayo esazitholayo sasisatshelwa ukuthi kasizukudlala njengoba lake kudlalwe ngakucelwa izulu. So isiqondiso besisithole sokuthi kuyabe kungumhlalaphansi besisidla esikudlayo sihlezi phansi sinikwa imilayo esayiniwa nguSly Mahlangu emele iJoshua Nkomo Cultural Movement layo elapha enzelele emanyangwa esinika izilayo ngoba ibhulu lethu bayesebele ubonile enzelele ukuthi imitolo yethu kayiselaze ihosana. So kumele silungisise khonapho usitshelile ukuthi kumele senzeni senzeni imitolo yesigaba sonke kwenzela ukuthi kuye konke kakutsha eziye ihosana ngoba esasilazo sezas.
Kanje wathi izangoma lazo ziyaphatheka ekuceleni izulu kumbe zihosana kuphela?
Izangoma ziyabe zikhona, inyanga ziyabe zikhona, ihosana ziyabe zikhona.
Kodwa ezihamba phambili zihosana?
Ezihamba phambili zihosana. Ehlelweni lehosana kube hosana eyiyo okuthiwa ngumhambi wendlela olimi lwesintu. Kube sekusiba nesanyongwana sehosana esiyiso esisekelayo ikakhulu nxa bethunyiwe beyelitsheni. sebesiba losobhuku isikhathi amandla indlula ngumbumbisa abahamba bekathathu ihosana isanyongwana isikhathi amandla esingaba yi-traditional leader ukwenzela ukuthi ababuya lakho bakufakazelane yiyo indlela yokusebenza ngehosana ihosana isebenzi iyodwa isebenza lalaba abantu ababili ukuthi babe bathathu bemele isizwe.
Amathe empukane othi liwabonile kulandela umkhosi wenu lo ayalisuthisa na ukuthi isibonelo mpela sokuthi izulu liza kuba khona ngomnyaka ozayo.
Isibonelo esikhulu isithembiso abantu bakubonile bayakufakaza lakhathesi ukuthi sekumele baqalise ukubiya baqalise ukuchitha imiquba wonke umuntu seku-onomax to ukulima khathesi ngamathe empukane abawabonekeyo namhlanje.
Lingabakhuthaza yini abamasiko kwezinye isigaba ukuthi labo benze okufanayo?
Singabakhuthaza kodwa isikhathi sesiphelile ngoba ngokwehlelo lwenzelelo indlelelo ivalile mhlaka 25 so thina ngokuthi bakubonile bakubambile emoyeni wakho nangalo ezibhalini lapho kucela khona izulu ehlalimani engingabali emanyanga ehlalimani lapho kume khona izindlelo eliseliqonde kithi ukuthi seliphuzile ukucela izulu kodwa njengoba lala idate layike kakudala qhubekani mhlaka 28 ezinye izigaba isikhathi sokucela izulu sesiphelile indlelelo ivalile akakusela muntu okwanisayo ukucela izulu sokusele ukuthi abantu bagcine amazilo.
Hayi, isiyabonga baba uNketha, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngibonge kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni isixoxa lo sobhuku waseNketha eNkabazwe umnumzana Matthew Nketha olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lenduna yemthwakazi ese-South Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu wakwethu ilenjabulo enkulu kakhulu mhlawumbe lokuthi lokhu esikhuluma kungena endlebeni zabantu bathi bonke abangabe bephile emhlabeni.
Hayi, bezwakala. Umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi wena njengenduna ekhona ngapho e-South Africa usebenza njani labezimbabwe?
Cha, kwenzakele-ke mntakaba kasiqali nje emongeni yendaba. Mina ngisebenza kakhulu ngabantu bakithi laba abaphume ngaphandle abakakhulu abakamthwakazi ngoba kusukela ekuqaleni kungu-1980 kuzofika amandla zange bayithole inkululeko. Now kwaze kusenzeka ukuthi sebelapha e-South Africa bathole ukuthi izinto zethu zonke ukuhlonipha la masiko akithi kuyalahleka kwase kuqokwa-ke mina ukuthi kangibheke lezo zinto ngibheke labantwana laba abalapha bonke zonke into ezenzakalayo ngizazi futhi ngikwazi ukuthi ngiyezi ripota khona enkosini kuze inkosi yala eyiye isizwe sakithi sakwazulu sigcwele khona phana kumthwakazi ihlala isazi ukuthi kuyinokwenzakalayo kwase kuqokwa-ke mina ukuthi kangibe yileyo ndlela futhi ngesinye isizathu kakhulu saba yilesi ukuthi i-embasi yala ezimbabwe ayibabhekeli abakithi abavela komthwakazi abangala maphepha lalamhlanje abanye kanti langaphakathi betholotho kanje abathathwa ngamanzi ngesikhathi sanisole sesidlulileyo kuthathwa ngamanzi kwavumbula ukuthi abala maphepha bengaphakathi bengakabakithi so sathola ukuthi sinenkinga ngapha baxotshwa ngamaphoyisa ngapha futhi izimbabwe uyababandezela ifike ikhulume lamaminista lapho besokukhala ukuthi bathwala nzima-ke so ngase nginela leyo nto ukuthi sisizane lapho okusizekela khona sisizane loba kwenzakala ini kufakazeka ukuthi nangumuntu omelele abantwana bakamthwakazi. Ngaphezu kwakho konke wena wesilo lapho e-South Africa sasilayo thina i-embasi yakobulawayo eyakobulawayo nje yayikhona la isizwayo lakithi kobulawayo kule reserve bank eharare kule reserve bank emashungu khona lapho kule reserve bank so kuyakubonisa ukuthi la mazwe ayeminjani ekuqaleni kwawo. So mina ngimele lokho loo vele England America balibani maye ngaphandle nje ukuqondanelana ukwenzela ukuthi ngokuhamba kwesikhathi njengobana kwesinye isikhathi izinto ziyahambahamba ngathi zilunge ngoba phela ukuthintsha kwezinto kuyaba khona soze kuswelakala. Mina ethekini kamthwakazi nje yokuqala eyabe ibhaliwe indina yokuqala yini indina yokuqala ukuba khona ethekini kamthwakazi.
Manje amandla olawo asebenza okunganani ulawo yini amandla khona ngapho njalo uyasebenzisa
nawe impela ukuthi sikwazi ukukhula amacala lapha eSouth Africa ikakhulu kulabo abathi mangakho khona okonayo fana la khona okwenzakalayo ukuthi nje sebeyabamba ama inkunzi amamama be ngoba ukukhumbule kahle ukuthi laba bantu izenzo zonke ezenzakalayo zenzakala komunye umthwakazi engayena umuntu kukwalutshwana ukuthi uthole ukuthi isenzo esibi senzakala emntwini mhlawumbe ongathi umhlobo wethu kodwa ke laba abantu abethu sebesenza kuye nalowo umzali wakhe kumbe umna wakhe kumbe umfo wakhe so lokhu kuyasinika amagunya mina amandla ngilawo kakhulu ngoba ngiwaphiwa inkosi yala abantu balapha ababusayo njani izigodi zonke lezi zeyinkina zabo kanti lezo zina zazo mina ngiwela ngaphansi kwayo ikho le enkulu yakhona elapha egoli engu-chairman engundunankulu wakhona futhi okuthiwa ngundwandla so-ke zonke lezo zinto zilamalungiselelo akhona ekhaya lakhona angikalawuli kangako kodwa ngilala ilize engifika ngiyifake ebantwini ngoba njengobana la uyazi ukuthi umumo wakhe ithi ungalungile kahle kodwa lo ngokuhamba kwesikhathi la ngokubuka kwethu manje ngathi sisendleleni okuyajika kuthi ukuthi sonke lawe lobani lobani ongaphandle umuntu wathi laloyana lalobani bayabuyela ekhaya
manje-ke nxa sikhangela okwenzakala kathesi ukubana sokuthiwa inkosi isikhona sekumele uZulu alandele okukhulunywa inkosi ngoba isigcotshiwe ukubona njani wena
cha mntana inkosi singakuthi uyakubongela lokho phela uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyabe engathi izinto ebantwini ngokuhlupheka kwabo ngemistake thina siyakujabulela mina kwami kwamina kwesiqu sami kuyawethula umthwalo onzima lo wesilamu ngoba ku-5 years isizwe sakithi siyabe sijhabanele siphelele ma ngingekho into engavele njengale so le uZulu oseqinisweni lobona izinto kufanele simlandele siyafisa ukuthi bamlandele mina ngokwami ngihamba phambili kuleyo nto leyo ngoba ngiyazi ukuthi le nto isabantu bakithi kuzo zonke izigaba ezenzakalayo okuze kuye ukuthi baze abantu bakithi babantshinyele eziswini ukuthi abantu bakithi bengahle abantu bakithi bamelele emgwaqweni bathathele iy'mali ziningi izinto ezenzekalayo pho ngokuvela kwenkosi siyakujabulela lokhu kwakho
ungavalelisa uZulu
ehe ngiyalibonga leli thuba endiphiweyo ngiyafisa abantu bakithi ukuthi bakwazi ukuthi mina ngokwami ngiyafisa ukuthi abantu bakithi baphephe kulezi nto ezenzeka ekhaya ngamandla ethu wonke ngoba sizinikele ukuthi ngaze kuveleni loba yikufa loba yini phela kukho okunye kwedlula lokhu siyafisa ukusiza abantu bakithi mina ngiwuduna bami nje lobo ngifuna ukusebenzela ebantwini bakithi bonke ukuthi abantu bakithi basinde ngayo le nto le nkosi yakithi lapha bazimisele abakithi ukuthi basisize ngoba manje labo bayakubona okwenzakalayo ngaphandle kwalokho abantu bakithi bangazake basinde futhi siyafisa ukuthi zonke izinto babambane akukho abantu bakithi abangazange bakuzame bake bavota benza yonke le nto akulalutho abalitholileyo basahluphela nanamhlanje so elami endithiyayo abantu bakithi baze bazigoqe bayekele ukulandela amaphepha angabasi indawo abangenisa iganga le y'ngane zethu lezi zakhiwe ngoba into yokuqala nje siyifunayo sifuna ukuthi iy'ngane zethu zifundiswe azifunde iy'ngane zethu zigcele iganga siyafuthi ukuthi zifundiswe zazi nokuthi kuyini okwenzakala ngaphakathi komhlaba kithi asela sibhedlela mina kuleli viki eliphele bensekhaya mina Albert Gumede lo bensekhaya ngaya empilo into elaphana empilo iyesabisa siyafisa ukuthi zonke lezi zinto zibacuthuleke zisuke kube le mpilo enhle ebantwini akula muntu ongamdingela umsebenzi noma ongamfaka emsebenzini ogulayo ongazisebenziyo abantu abaqale bafundiswe belashe bathole imithi ngaphakathi baqine kutholakala imisebenzi mangayi ilizwe lakithi selikhululekile siyakufisa lokho inkosi yethu mayikhona njengobana sesiyithole inkosi asiyisebenziseni ilithuba lethile njalo sibambane siyabonga kwakwethu
hayi sibongile baba leyo-ke yinduna yakomthwakazi kwele South Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo Councilor Sambulo Maphosa ka ward 25 eNkayi. Ukosiphunyuka phansi kwenduna usikhobokhobo siyakwamukela kuhlela
yebo mama
kwenzakalani ngokuthengwa kwempahla mahlayana khona ngapho inkayi lokho esikuzwa kusenzakala emadolobheni
abantu sebephonga ukuthenga izinto abangaziniyo ngenxa yokuthi bezwa kuthiwa ibhondi leli alisasebenzi. So umuntu olemali ezandleni sefisa ukuthi imali yana ayihlukane naye aqale ebambe okubambekayo. Abantu bathi impilo enje bayizwa emarediyeni, abanye bathi bezwa ngamaphepha. So okuyikho kahle kahle ukuthi yikuphi angikwazi, kodwa sokugcwele sibili ukuthi imali leyi amabhondi lethu imali engasasebenzi, njalo abanye bayayithenga imali leyi. Asithumbeni umnike i-$10 eniya kunika i-$13 and i-$15 eyamabhondi note, ufithi ukuthi wona achiphile okudulayo zinyusa.
Abantu bayayizwa yini impiko evela kuhulumende ukuthi bengalaleli konke nje okukhulunywayo lokwenzakalayo, ikakhulu abama-WhatsApp lama-Facebook?
Bayakuzwa sibili, kodwa abasakuthembi ngoba kunabanye ababuya bezela emadolobheni bethi bona imali ngale isitshintshile, abantu abasayifuni imali leyo lihlaza, sebefuna imali mali nerandi lalo seliyeshile. Abantu sebesesabela nje ukuthi khona lokhana okwayenza ngo-2008 yikho sokusenzakala.
Kodwa khona ezitolo kunjani, kuseselo lutho nini?
Ezitolo i-cooking oil ayisekho vele yena, lapho ekhona khona iyadula isikhwelile iprice.
Kodwa zona impahla ziyatholakala ezinye?
Hayi, impahla zisatholakala sibili, ezinye zikhona. Ezinye njalo kazikho, kodwa eziningi zikhona.
Abantu bebekhala ngokuthi le mali bavele kabalayo.
Lube kusiba wese, imali emabhanga ayikho. Ungazifakela imali ku-ecocash, awusoze uyithole kuma-ecocash point. Yona leyi e-eseculetha phandle ukuthi iyabidleke ngapho, ngoba ebhanga singaziza engange-$20 yelanga, akusela bhenki enika i-$100.
Omama kuyini abakwenzayo kathesi? Sibona ukuthi baphakathi kobunzima.
Omama basebenzimeni kakhulu, bayazama ukuyimayina, abanye bephuma besiyawoda phetsheya, kodwa akusokubanzimela ngoba imali amayisa lamarandi asetholakala nzima. So abanye abasakwanisi ukuchapha besiyawoda. Ngapha thina ngemakhaya vele esijayele ukuthi siphila ngokuthengisa amabili, sokunzima kathesi. Asela muntu osithengela amabili, lanxa nje izilana kakhulu okwenza ukuthi amabele atode, kodwa isivuno sokuthi siziphilise besilazi, kodwa ukuthi sizathengisa ngani akula muntu othengayo, amabhayazi awakho. Kona sizenze kona lamalanga ukuthi GMB iyathenga, sizama ukuqoqa sihlangahlanganise amabele sikuthelele sibe sesibiza bona be-GMB, kodwa lakho size kuthiwa sabhadala ngemva kweviki ezintathu. So asilaqiniso lakho. Bona abe-GMB bahle basitele ukuthi akula cash, bazafaka izimali ku-ecocash. So khona lokho kuyi-challenge njalo kubalimi, ngoba balutshwane abantu abakwanisa ukuthi behambe bezintsha emadolobheni, ngoba le network ye-econet ngapha kithi iyahlupha. So kuyabe kufanele ukuthi i-GMB ingakufakela imali ku-ecocash, suzahlupha-ke wena susiyadingani imali, usiyasebenzisa imali yakho e-town.
Inhlelo zokufuya-ke leziyana besifazane ababesithi balazo khona ngapho enkayi, kanye lezokulima ezivandeni,
silokhu siqhubeka ngawo amaklabhu, kodwa sivele silohlupho lwemakhethi. Silimile, silamaklabhu sokulima izingadi, imbhidi igcwele ezingadini, senze ukuthengiselana khonapha, sithengisa ngawo amabele. Sile sifuyile inkukhu, siyaswela ukuthi siyazithengisela ngaphi. Omama bakhuthele sibili ekujoyineni ama-projects lapha bajoyine. Lezi nsuku bathenga inkukhu, kule nkukhu zemakhaya lezi ezithengwa zingama-1 day old. So bazithengile ngokuningi kwazo. Siyadinga nje imakethi, kodwa nabona laba abazithengisayo bayasithembithembisa ukuthi hhayi, lingazikhulisa kuhle zalidingela imakethi. So sikhangelela ukuthi bona labo abathengisa ama-projects bazanikisana lakhe ekuzizeni imakethi.
Umbuzo ogcina manje, njengoba abesifazane bebhekane le ngxaki eziningi kangaka, baningi yini abacabanga ukuthi behambe bayibhalisele ukuvota?
Thina njengabomama ngokubona uhlupho esiphakathi kwayo ngobuningi bethu nabantwabethu, siyakhuthazana ukuthi sithi umuntu wonke aphume ayerejista. Abanye bayakhalakhala sibili bathi kuvota kwethu kukhanya kakulancedo, ngoba singazi sihle sivotile kodwa impumela zakhona azicaci. Baphume bayobhalisa konke nabantwababo, okwenzela ukuthi nxa amavoti ebuya wonke umuntu ayenelise ukuvota.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councillor Sambulo Maphosa ka-Ward 25 eNkayi kwesiphunyuka ngaphansi kwenduna uSipho Bukhobo. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ubelelanga elihle.
Nothi sikhangele ezinye zendaba ebesilazo ukuhlelo lodlula lamhlanje. Ingqaba ngxoza iyaqhubeka ebandleni le People's Democratic Party. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.